Baku VOA Ndebele.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7. Siyaxolisa lingali vuka njani emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 5 Nhlolanja 2020. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Donald Trump weleMelika izolo wethule umbiko wakhe wesimo sesizwe encoma imisebenzi kahulumende wakhe.
Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States.
Abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ele ese albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe, inani labaphuma elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza liya liqansa.
Amanzi ungani amanzi agcwele udaka, uzama ukuthi uklina amanzi avelelo daka. So mbona ngami nxa singantshintsha nje sibone umbeni iphathi, sibone ukuthi engxenye ibingenza ngcono ngoba amboni ukuthi lokhana kuyalungiseka lokhuya.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump izolo wethule umbiko ophathelane lesimo selizwe lakuso wakhe. Uzulu weMelika sephila ngcono ngoba esesungule imisebenzi eminingi ebangele ukwehla kobuyanga. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengehlala yenza uMongameli Trump wethu le umbiko wakhe phambi kwamalunga edale lePhalamende eleCongress lapho obekulabanye abahloniphekayo ekade benxusiwe. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
3 years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is
surging. Eminyakeni emithathu edluleyo sasungula inhlelo zokuvuselela ilizwe lethu. Namhla ngizelethulela impumela. Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka. Ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla njalo. Ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
UMongameli Trump wengeze wathi inani labansundu kanye labohlobo lwesi-Hispanic elingasebenziyo eMelika selehlile ngesilinganiso esikhulu ngenxa yenhlelo zikahulumende wakhe. Ekhuluma ngezempilakahle, uMongameli Trump uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elwela ukuthi uZulu afinyelele inhlelo zokwelatshwa ngembadalo ephansi. Ucele njalo amalunga edale lePhalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lePhalamende ukuthi aphume lo mthetho oza kwehlisa intengo yamaphilisi. Liulethe kimi ngiwusayine ngokuphangisa. Elokhe ekudaba lwezempilakahle, uTrump uthembise izizalwane zeMelika ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukwenqabela igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abaphose bafike amakhulu amahlanu kwele China. Bakhona abahlaselwe ligciwane leli eMelika abalaliswe ezibhedlela. Umnumzana Trump wengeze wathi uhulumende wakhe ulenjongo yokuqeda njalo igciwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV eMelika phakathi kweminyaka elithumi elandelayo. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka eqinisa imithetho elawula ukungena kwabo kuza eMelika okugoqela ukwakha umduli emhlubulweni welizwe ongcelelane leMexico.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kunsukwana ezedluleyo kulesigebengu esasikhululwe lidolobho leNew York esabotshwa setheswa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92. Waqala wabotshelwa elinye njalo icala wasekhululwa. Asisoze sikuvumele lokho. Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson, yena ohlala edolobheni leTexas. Sebuze uThwala ukuthi ubone njani umbiko kaTrump.
Uze wanikeza izibonelo yezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha, kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America. Sikhuluma nje ngalezi sibonelo, idolobha nje leDallas kuphela amalanga amabili amathathu adlulileyo bayedlula abantu abahlanu, abantu asebebulewe ngodlame olwenziwa ngabantu balapha hayi abantu bokuza.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokhu kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo, yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekampena, ubekhulumela ibhesi yakhe ezincomo ukuthi usenze umsebenzi omangalisayo ukudlula umsebenzi wenziwa ngo-Obama labanye nabanye amapresidenti asemandulo adlula kuwo. So ya isibonile ukuthi hayi ngempela kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi etuzama ukumxhawula wavele wabheka eceleni ngazange afise lokuthi amxhawule. So kuyakhombisa ukuthi hayi akumanga kahle phakathi kwabo bobabili.
Kudaba lwe-immigration, uTrump uthe uzaqhubeka evimba abokuza. Ungathini ngalokho?
Vele into yakhe maye campaigna uTrump sambona even ngo-2006 uqala ngokuhlasela ama-immigrants.
Seqedile ukwethula amazwi yakhe uTrump abebandla eliphikisayo elama-democracy labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Oyethulela umbiko usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abadubekayo eMelika abangelayo leyo misebenzi. UTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi le-Afrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazo weMelika kanye lelokuvimba isandla sedalele Congress ngesikhathi liphenya leli cala. Idale leCongress likhangelelwe ukwethula isinqomo limgeza uTrump namuhla ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe lama-Republicans, bona abale ukuthi kubizwe abafakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
The Voice of America, VOA.
Abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ese-albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo ngoba nanku inengi labo lilokhu lisehluleka ukufinyelela ukuthenga amafutha okumele bawasebenzise ngenxa yomnotho ongahambi kahle. Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosazana Kwenlisa Mshonga okhokhela inhlanganiso yabaphila lalesi simo sejwabu Alive Albinism Initiative uthi noma sebeleminyaka leminyaka belwela amalungelo abaphila le-albinism isimo lokhu esizifananela nje lalapha ebesikhona iminyaka emine kumbe emihlanu edlulileyo osokufaka impilakahle yabo engozini.
It's so sad to know that each month or in every 2 months we are losing a person with albinism because of skin cancer. Because they didn't know how to protect their skin, because they didn't know where to go.
Inyanga inyenga inyumbe phakathi kwenyanga ezimbili silahlekelwa ngumuntu ole albinism ngenxa yesifo sembukuzane iskin cancer ngoba bengazi ukuzivikela izilonda zize zikhule.
Uthi abantu abaphila le-albinism balamafutha abamele behlale belawo bewasebenzisa ukuzivikela kumalangabi awelanga esiyisona isitha esikhulu ngaphandle kokukhangelelwa phansi nguZulu. Unkosazana Kamutshirai Uzande ophila lalesi sifo uthi inkinga yokuthi amafutha akhona sibili kodwa intengo yawo kayifinyelelwa ngabanengi.
Mafutha acho ari kuti dhurira tikada kutarisa mari kuisa kuma 300 and something. Of which kabodru kacho kanenge kare 100 kana 150 mils hakatokwani kupedza mwedzi wese.
Amafuta akona ayadula sibili. Ungakhangela amafuta la abiza i$300 kusiya phezulu okuyimbodlela okungacholutho. Pho umuntu osemaphandleni angakwenelisa na?
Umnumzana Pedro Kamocha olwela amalungelo abale albinism eloba izingwalo uthi lasemizini ehleli abantu abanengi kulodubo lokubandlululwa kwabantu abale albinism okuyinto okumele iphele. Uthi impendulo kunkinga zabo kungaba yikusekelwa ukuba baziphathise baziphilise benelisa ukuzigcina bezithengela lalawo mafutha.
Ini chishuo changu nikutarisira kwacho kuti vaye vanobatanidzwa kume vanhu vanotsvagirwa like ma self-help projects.
Kuyadingakala ukuthi abantu abanje baphathiswe ngendlela engenza bazinakekele ikakhulu ama self-help projects ngoba bengabantu abenelisa ukuzisebenzela.
Asenelisanga ukubamba umphathi ntambo obona ngezokunakekelwa kwabantu kodwa uhulumende uthi usekulolongeni umthetho ovumeza ukuba amafutha adingakalayo ngabantu abaphila le-albinism enelise ukungena elizweni kungelambhadalo yomthelo wejuti ukuze intengo yawo ibenganganeno lapho isingena ke ethengiswa emavinkilini athengiswa imithi ayamafamasini. Inhlolisiso esanda kwenziwa itshengisa ukuthi phakathi kwabantwana abazinkulungwane ezine ezikolo eZimbabwe oyedwa utholakala ele albinism njalo lelinani lengezelela singena emaphandleni. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela uBhadaha Moyo ubuzisisiwe ngamalunga edalela ePhalamende ukuthi ilizwe lizimisele na ukuzivikela ekumemethekeni kwegcikwane le-coronavirus kwavela ukuthi alila lemitshina yokuhlola. Unkosikazi Mary Chiwenga ulandula icala letheswayo elokutshaya usisi olinda abantwana bomkakhe uConstantino Chiwenga okwabangela ukuthi avalelwe esitokisini ngempelasonto. UMary Chiwenga kumaphepha okucela ithuba lokuhlawula ibail uthi wayengeke enelise ukutshaya untombazana lo ngoba izandla zakhe zivuvukile njalo zibuhlungu. Amagqwetha athi untombazana lo othiwa nguDelight Munyoro walaywa nguChiwenga ukuthi aqambe amanga okuthi watshaywa umhlathi nguMary waze waxega amazinyo. Okwamanje ke silalele amazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp.
lava bantu asebehluphile lapha kumthwakazi abahamba bebulala abantu uma bebathola bedlala ingoma zendolwane. Yiwo amashurugu akhona la athunywa ngumnangagwa kwenziwa ngaboma. Benze ngathi abazi ukuthi kwenzakalani, kuyibo abathuma abantu ukuthi abahle beqalele manje bethusela abantu kusiyafika ku-2023 elections kungala order, maybe ugcine kungavotwanga. Babanikeza izikhali, babhedala abantu bezanu p f babulala ilizwe ngaba bayatshontsha izimpuphu kathi vele kwenzakalani. O-America bathuleleni bengangeneli bencedisa abantu, khuphi idoti zabantu lezi.
Hhayi, mina igama ngifaya sithi ngikhulumani lapha e-South Africa. Udubo olukhona ngalaba badala ababusayo bazitshela ukuthi bona yibo vele kumele balungisele imuli zabo le kusasa lezihlobo zabo. Laba abanye abangazange balwimpi sizinja vele abasibali. So hhayi kungazelani, sizebe sitobha amathambo nawo njengoba vele sesiyabulawa kudala, sikhathele ngalo mbuzo.
Yabonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba, ngithanda ukukhuluma nesibindi se-Youth League ye-ZANU-P F ukwazi ukuqamba abantu abayibona aba-corrupt eZimbabwe. Lokhu kuliqiniso ukuthi izwe lakithi libulawa i-corruption not ama-sanctions, njengalokho behlala bekutsho. Noma nje kungaba labantu abasolayo ukuthi konke lokho abakutshoyo kunabantu ababasebenzisayo, kodwa eqinisweni into abayikhuluma yinto ebona nguye wonke umuntu. Ngitsho nesalukazi esisemakhaya esingazange sangena nesikolo siyakwazi lokho. Ngibuye kule ndaba yesibili, e-constitutional court i-expose i-Africa njenge-region ukuthi njenge-continent ngokwazi ukuthi i-Afrika mihla yonke ihlalethe ama-election a-free and fair, wona etshontshiwe. Kufana lakithi beza nje bathi ama-election we-free and fair, bengazange babhekisisa izinto eziningi. Siyabonga kukho konke ngoba namanje kuwo wonke ama-election azolandela le themba i-SADC, African Union lamanye ama-organization azaqala akhangelisise abone ukuthi i-result ekhulunywa ngayo ephumileyo yiyo iyahambisana nalokho.
Kubabasakazi be-Studio 7, mina ngithanda ukubonga nani indlela ukhetho olusingathwe ngayo i-Constitutional Court yaseMalawi. Ngiyazibuza ukuthi kodwa ngade kuseZimbabwe amaqubaquba emali lawa abethenjiswa amajaji eMalawi ubusuku nemini, kambe ngabe kuseZimbabwe angithi ngabantu bathengiswe bephila amajaji athatha amaqubaquba amadola lawa bafake ezambeni zabo. Siyabonga kumajaji eMalawi ukulida by example, kukati laba ama-observers abafana abantu ababeseZimbabwe babeZimbabwe kunye labe-South Africa abagijima bafika bathi ukhetho it was free and fair, kodwa amajaji akwalile ade ekhethweni idiphethi sayikazisebenze. Angazi ukuthi sifundo bani sizafundwa ngomalaba lezikimu zakhe ebhentshini abalihleliyo abala into abayibonayo ukuthi ukhetho lwadliwa, kodwa bona bafika bathi proof is not enough, ukhetho kalidliwanga. Le into isuke isizisa ubuhlungu. Siyabonga ebantwini beMalawi, sibonge kunye lamasosha eMalawi abemela abantu, kati amasosha eZimbabwe wona against labantu asaphotha ababusi abayibo abasezikhundleni, kodwa amasosha eMalawi asaphotha uZulu asazi, kodwa kubuhlungu okwenziwe eZimbabwe.
Sawubona ngo-Studio 7, hayi ngiyajabula lami ukuthi ngingene ehlelweni ka-Studio 7. Hayi kama umelusi ngasetshulutsho kwesikhenti. Hayi ndini into esiqala ngayo umnangagwa, umnangagwa lo waqhitha abadala bakithi egugurawundi yakhe lokebhiza tshela abantu amanga. Kata abantu bakithi abafunda nini ukuthi beyekele ukuthi besapotane lezanu zanu yaqhitha ugugu bethu lobo baba bethu namanje lokhu ibambelele kopha esihlalweni. Hayi ngiyahambe kakhulu, ngiyabonga abona nendlala ezingaka ngenxa yabo la bantu bezana yona kawulo ziri ziyafisa ukuthi nabo siyakubona amehlo straight.
Sanibonani ku-Studio 7, nigama ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuhlala nilapha eGoli enkaya eGonye, yikho lapho engizalwa khona. Mina into emphatha kabi ikakhulu umsakazi wami indaba ye yalesi esivele kakhulu lokho esikuzwayo, lokho esikuzwa lapha ku-Studio 7 ukuthi napha laba i-youth isiveza ukuthi kukhona kunabantu abangamaqili phakathi kwabo, ngathi abantu abenza i-corruption ezinye izindlela abantu abatsho abatshontshela uZulu, abatshontshela umphakathi imali bezenzela umathanda bowisa umnotho. UZANU-PF akula kuthi kuthiwa mhlawumbe umuntu oyedwa owisa umnotho. UZANU-PF abantu abawisa umnotho yibo bonke bona abana bakuZANU nothi ukuthi kunala abayi-5 lokhuyana nje siyazi ukuthi ukhona omunye owakhuluma athi kungikhona lokhuyana kufana nokuthi kungikhona umuntu ethi kungikhona athi kungikhona yibona labana abantu abawisa umnotho kuZANU. Abantu abawisa umnotho bafuna kuZANU iZANU yonke iphelele. Lokhuyana sokwezinye indlela zokucatshisa nje izinto ukuthi kungikhona kube ngathi kuthiwa iZANU isizama ukuqeda i-corruption. Ayikho into eyenziwayo lapha nje, izinto nje ezizama ukuthi kubulawe abantu ingqondo. Kanti abantu sebehlakaniphile manje, sebayayibona iZANU kubi bayo ukuthi vele sobudlulisekile. Ngazizama ukuthi izama ukulungisisa, yena nto eyilungisisayo ayikho nje.
Labo ke yibo abalaleli bethu abasithumele incwadi ze WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ukuthi lizenze zibe mfitshane indaba zenu ukuze senelise ukufaka zonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwelemelika. Inani lezalwane zeZimbabwe eziphuma elizweni zisiyadinga amadlelo aluhlaza liyalicansa. Emahofisini kaMsitheli abedlula phose ingxenye yesigidi abadinga amapasipoti bathiwa bayawaswela. Kuthi lapho kugadwa khona amabhasi asuka elizweni emaningi kakhulu njalo endaweni zakhona kuyanyakazela. Sixoxe lo suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika oke wavakatshela iZimbabwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bengisekhaya uDisemba loJanuwari. Hayi, izinto ekhaya zimi kubi kakhulu. Zimi kubi, imali iwile and abantu abaningi sebesebenzisa ama US dollar and ukuthi uyitshintshe from ibondi vele kunzima ngoba irate yakhona iphezulu kakhulu emntwini ohlala ekhaya. Siyawubona thina esivele diaspora kungcono ngoba siyabe siyithwele i-foreign currency kodwa lakho lathi kade kusisinda kakhulu nxa sukhangela ama rate akhona. So akunzima kakhulu okwala even lezitolo. Sokukhweziwe ama price akhona nxa uthenga ngecash versus uthenga ngeeco cash. So kungani bafuna icash kakhulu but discourage eco cash. So uzabona ukuthi into engxenye yabi 10 pond ngecash kodwa i 40 pond ngeeco cash.
Sizwa ukuthi abaningi abantu asebesuka elizweni ngenxa yomumo. Wena ubona ngani ba kuyasala kunjani nxa ukhangele wena ngokubona kwakho owakubonayo?
Mina ngokubona kwami lokhuyana kukhatshana ukuntshintsha. Kukhatshana ukuntshintsha kakhulu ukuthi abantu kangibasoli nxa bebaleka ngoba lathi sinje sihlale diaspora sibalekile ngesikhathi esingekagwani ukuthi sisuke. So abantu bengazinceda bengasuka ngoba impilo yakhona vele nxa uzathenga ikhabiji nge-30 bondi anjeyabona uyayithatha ngaphi umuntu. Kuthi abezikolo abanye abantwana sebehlezi phansi ngoba izschool fees abazikwanisi. Indawo yonke sebefuna i-foreign currency uyayithatha nga.
Manje labana ababesithi bona bengabuyela ekhaya njengoba sokulo hulumende omutsha, ubona ungani kuzayenzakala yini khona?
Amboni ngoba eqinisweni uhulumende omutsha uyenza izinto zaba worse than omdala lwa. So uyenze kwaba worse vele sokuwesi vele akula order. Into yakhona ivele kayidiscribeki vele lokuthi ungathi umumo wakhona unjani ngoba uvele umi kubi kakhulu. Mina ngathi sesibuyela ku-2008 nxa umumo lwana ka-2008 wawuwasi wona lwa kungani sokunjalo.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kube ngcono?
Mina amanga mabi mbona engani ngxenxa nxa singatshintsha uhulumende ngoba lokhuyana kufana ukuthi namanzi asavele wavele wathatha amanzi ungani amanzi agcwele udaka uzama ukuthi uklina amanzi avelelo daka. So mbona ngani nxa singantshintsha nje sibone umbeni party sibone ukuthi engxenye ibengenza ngcono ngoba amboni ukuthi lokhuyana kuyalungiseka lokhuya noma kungatshintshwa ngiparty u-president wethu athi step down kuthatha omunye sibone ukuthi omunye engxenye engaklina engaklina ilizwe leliyana libe ngcono.
Lo ke ngusuku unqube isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Indiana. DJ Fritz ehamba ke lo Msizi K besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa iyalenda. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe sidibane ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo.